Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesibili mhlaka 8 kumpandula 2019 ngontunga milinko mo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amadokotela ngafikathi bakustrike, istrike sebe singekho emthethweni. So akungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigwestis.
Umthethwandaba we-Labour Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela namuhla utsho ukuthi kusemthethweni na.
Kusadinga ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwenkokeli zamabandla amabili eyajonge ukhetho laleyo yantshontshelwayo ekapresident esenjamisa likamnumzana uMnangagwa.
Ibandla le-MDC lithi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele ukulungisisa umnotho welizwe kumele akhulumisane lomkhokeli walo umnumzana Nelson Chamisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba okhangelane lokuxazulula ingxabano phakathi kwezisebenzi labaqhatshi owe-Labour Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela namuhla. Uhulumende umangalele odokotela laba enkantolo kulandela ukwala kwabo kubuyela emsebenzini izolo besithi kumele akhweze iholo labo ngesilinganiso abasifunayo kuqala. Ngokunjalo uhulumende uthi umthethwandaba kumele unqume ukubana ukukhalala umsebenzi lokhu akukho emthethweni. Odokotela bona bathi kabakhalalanga umsebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngoba imali yokugada kabalayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezemithetho yezisebenzi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda. Sambuza ukuthi ubona umthethwandaba uluphatha njani lolu daba.
Indaba ezemthethwandaba lezi ziya ngokuthi ifike emthethwandaba yabanjwa njani. Amadokotela ngafika athi bakustrike, istrike sebe singekho emthethweni ngoba umthetho welizwe ule procedure yokulandela istrike nxa ukuthi abantu beziya kuya kustrike. So akungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigwestis. Kodwa bangafika emthethwandaba bafike bathi bona hayi thina ukubuyela emsebenzini kasali kodwa lapha yindlala siyehluleka imali elisinika yona nansi. Sijaje imali abasinika yona yileyi laleyi laleyi isingiphelelela bangasinika ufike lapha siyabuyela emsebenzini. Ujaji angabona i-argument yabe reasonable, ujaji angarula differently. So kuya ngokuthi bafike kujaji bafika bathini lokuthi ujaji yena ulalele wasuthiseka yini abakukhulumayo. So kuya ngokuthi amagqwetha abameleyo ayibambe ngayiphi indlela indaba leyi nokuthi emthethwandaba kumbe enkantolo ezalalela indaba leyi ujaji uzathini.
Kodwa
bavuma ukuthi baku-collective job action hayi lapho ngabala ndawo lapho bangama khona umthetho uzabachasha.
Kodwa bangabaxotsha yini umsebenzi wona ngobona kwabo?
Bangabaxotsha umsebenzi bese bebaqhatsha kutsha babanike ama-conditions athiyeneyo ahamba evala izikhala lezi ebezikhona ezenze baya ku-collective job action. Kodwa ebengikutsho-ke mina yokuthi ungaze uzivale izikhala lezi ungalungisanga uhlupho lweholo engike ngakhuluma ngalo uyakubuya zivuleke futhi izikhala ubuye ubuyele futhi uyeqala kutsha.
Nxa kukuthi zokwenziwe konke lokhu kumbe baxotshiwe kumbe baxotshwanga wena ubona ngizani vele kade kungaba ngcono ukuthi balubambe njani udaba lolu?
Yikuthi bale belokhu bekhuluma. Ukuhambisana emthethwandaba amboni kunganika impumela ezanceda umuntu ngoba sikhuluma ngezisebenzi esithi zilama specialist skills. Ungaze uzixotshe akulamunye umuntu oza kuyamdobha kwenye indawo umfake khonapho uzakubuya ubuyele kizozena ezosebenzi uze zithi hayi madoda abafuna umsebenzi kabangene ngale ndlela and bazaphenduka futhi bona labana abantu kwesinye isibanga. Kodwa udubo into ekhona yikuthi udubo luyabe lungaphelanga akulungise udubo lwehola. Ebesingakufisa thina njengamaZimbabwe ukuthi ngabe uhulumende uyahlala phansi lamadokotela azwisise ukuthi lanxa basuka ema-negotiation ephakathi kuqakathekile ukuthi yena njengomqhatshi abuyele ababizi ukuthi hayi madoda abuyani suze khuluma kulokuthi kuyiwe emthithandwaba ngoba emthetho andaba kungaze kuphiwe isigwebo kumbe kuthiwe yanini lapha uhlupho kaluyindawo. Ngijayela ukuthi indaba zelabor you can't resolve them ngesilungu through litigation all the time.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda yincwethi kundaba zemithetho yezisebenzi ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ekwaBulawayo. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela esibhedlela zikahulumende lokho sokufake izigulane esimeni esibi ngoba zingakutholi ukwelatshwa. Kodwa kobulawayo ikhansili yaleli dolobho ithi amakliniki ayo angamachumi amabili ayabelapha abantu abehluleka ukuthola usizo ezibhedlela ezibalisa esempilo lese United Bulawayo Hospitals. Sixoxele umgcini sihlalo wekomiti yabona ngezempila kahle kule kansili ukansila Lilian Mlilo.
Amakliniki ayesithi kansili odokotela be kansili bakhona bayasebenza abantu bahamba bakhululekile amadokotela bayawathola akhona kumakliniki sekansili.
Kodwa umsebenzi owenziwa yilawa amaklinika awufani lalwana phela ongenziwa izibhedlela.
Lawa amakliniki amakhulu lapho kubelethiswa khona bayabeletha khona ngala madokotela awekansili abahlinzayo hayi abakho. Kunzima kodwa esibhedlela lezi ezinkulu ezikahulumeni
bengahlolwa ngudokotela bayaphiwa amaphilisi kumbe bayaphiwa i-prescription.
Baziwa ngathi-ke windini laphana bayabhadalisa izimali ezokuthi baqalise ukuthi akhangelwe anti imali liyane yokuthi akhangelwe ngudokotela siya ngale emithini. Yikho lapho kuba le problem khona ngoba abantu abaningi kwele isikhathi esiningi uyabe engelayo le mali enaleyo incwele amaphilisi akhona futhi abenge yikho ngani kuze sihuphuke khona futhi uhlupho lamaphilisi.
Kodwa liyane ebhadale windini imali engeneliswa ngabaningi.
Ye bayenelisa abaningi kodwa ngokuthi umumo nje owelizwe ohluphayo ngoba anti uyabona umumo lowo abantu abaningi abala mali
labana benganelisiyo ukubhadala bayathola yini usizo ukuthi belatshwe mahhala.
Bayathola usizo but abayelatshwa mahhala. Thina esikwenzayo emaklinikhi bethesithi kansil ukuthi nxa umuntu engala mali uyabuya lewaterbill uyabuya lewaterbill bamtshele bona abana basewindini ukuthi siyakunika isikhathi esingaka ngawungabhadalanga imali yena leyi sizayifaka emalini endi ukuthi sizayibhadala lapho sisiyabhadala irenti yabo. Thina yikho esikwenzayo asiqothi bantu emaklinikhi esikansil.
Sike sakhuluma le nhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo isithi yona siyake yakhalaza kini njengekhansili ukuthi amakliniki lawana avule okwesikhathi eside ukwenzela ukuthi kwelatshwa abantu abaningi.
Sasizuza sibili isicelo lesi but thina ngendleko zokuthi khona ekhansilini lezi mali zakhona ezokuthi sibhadale bona banomongikazi azeneli lokuthi njalo futhi uhulumende okwakhathesi wavala ukuqhatha ukuthi abantu baqhathe ade singakavumeli ukuthi siqhathe kade sizwe bangathi besehluleka i-full day yona le ilanga eliyi-one zeshona khonaphana bagcina sebesebenze ama-hours amore ngendlela zokuthi basebefuna ukuncedisa abantu.
Ukansila Lilian Mlilo ngumgcini sihlalo wekomiti yezempilakahle kumasipala wakobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi ukukhulumisana phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa yikho kuphela ukungalungisisa umnotho weZimbabwe wona oqhubeka ubhidlika ngamandla. Ibandla leli lithi ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Mnangagwa lohulumende wakhe. Lithi njalo inkulumo lezi kumele zigxile kunxabano ekhona phakathi kukaChamisa loMnangagwa phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumele sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
I-dialogue ethiwe le yenale evela ekuthini ukhetho kalibanga le mpumela eyavunywa umuntu wonke njalo ehloniphekayo. Kusadinge ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli zamabandla amabili le yatshontsha ukhetho lale yantshontshelwayo ekapresident Nelson Chamisa lekamnumzana uMnangagwa ukuthi kulungiswe indaba yokuthi umkhulumi uwiswa ungabi khona ngokwethembeka uhulumende okhona elizweni lezimbabwe kulesi sikhathi.
Ngezinye indlela inkulumo lezi aziqondanga ukuhle zilungise umnotho welizwe ngokwawo, ziqonda ukuthi ziqale zixazulule ukuthi onguye wanqobayo ngubani.
Inkulumo ziqonde ukulungisa ezomnotho welizwe ngoba phela okuwisa umnotho welizwe ngalesi sikhathi yikho lokhu ukuthi ubukhokheli belizwe yabuthembeke kabuthenjwa ngabazemabhizinisi laba ngaphetsheya kwamanye amazwe okugcina kusenza ukuthi kungabi khona abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi weZimbabwe. Laba lezizalwane zeZimbabwe eziningi azimthembi luhulumende ngaleyo ndlela, kazifuna ukuthi sifake imali zisakhe amabhizinisi angaqhatha abantu akhulise umkhonomi. Khonokho isisukisela njalo siqoqela sendaba esikhangelwe nguPresident uChamisa ukuthi kungabi khona ukuhlupheka ebantwini beZimbabwe kusenziwa ukuthi kulo hulumende ongathembekiyo.
Likubona ekuvuma lokho?
Ngibone ngani umkhonomi sekuvumile ukuthi khona kunjalo nje. La ku-TPS document lakhe letwa TSP kanyani wayisho njalo wazamude ukuthi kube legitimacy kwi-economy. Ngibone ngani uyakuvuma mpela mpela, angeke akuvume sobala ebantwini mhlawumbe ukuthi wajoint ukhetho ngoba ngathi njalo kuyabe sesishuthi sesithi kafuna ukuba umongameli, ebesedinga ukuthi acele ukuthi uPresident Chamisa amncedise ukukhulumisa abantu ngokuthi kulethe ukwethembana.
Lo kunguhulumente wokumanyana yini kumbelwano we-transitional wesikhatshana?
Khonokho ukuthi kungavunyelwana ngaliphi uhlelo ngeke kube into singabe sayiqondisa kathesi ukuthi kungaba nguhulumende wuphi. Okuqakathekileyo ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa ule 5-point plan yakhe.
Sikhangela ukuthi intengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga lokwenzakala ezibhedlela, libona ngani lina belingakwenza ngcono yini lokhu njenge-MDC?
UPresident Ramaphosa uvele ngasuzafike kulesi sibanga ngoba phela abantu abafuna ukufaka imali kumkhonomi, abantu ababefuna ababethemba ukuthi bangenza amabhizinisi lezi bebeza bebaningi. Ngakho siyazi ukuthi njengalokhu kwenza nawo 2008-2009.
Ibandla lezanu PF lithi selilungiselela ukhetho oluzayo luka-2023. Ubona uMnumzana Chamisa laye ubona yini umbuso njengoba ibandla le-MDC lilokhu lisithi ukhetho lwajontshwe?
Siyazi ukuthi lakho kuliqhinga lokuthi izama ukuthi kukhohlakale ukuthi ukhetho luka-2018 lwajontshwa. Ngeke kulungiswe ukhetho luka-2023 kungakalungiswa ubulima lokonakala okwenzakala ku-2018 ngoba kuzabuya kuphindwe njalo.
Engafika-ke u-2023 kulokhu kungaxazululwanga udaba lokuthi owanqobayo mbani?
Angiboni mina kufike kuthini benze mathanda njengoba besitsho. Ngibone ngani bazehluleka njalo lezwekazi le-Afrika ngeke livume ukuthi kube kulokhu kusibala kuganga okunjengalokho.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Mnangagwa yena uhlezi esithi nxa uChamisa efuna ukukhulumisana laye kumele angene kunkulumo aziqhubayo laba amabandla aphikisayo amancane as a political actors dialogue ePoland. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuya kwele Uganda namuhla ukuyaphatheka emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Iphephandaba le-Herald lona lithi iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe sezithembise abantu abalamabhuku emali yakwamanye amazwe kumbe ama-nostro accounts ukuthi gazisoze zibathathele leyo mali. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
njani Studio 7 labalaleli ngiyalibingelela igama lami uGabadela Ncube njalo engakutsho lapha ukuthi mabe sithi izano PF sithi yona isalungisa umnotho welizwe umnotho welizwe lo ngicela ukuthi besitshele ukuthi wabulawa ngobani ngoba mabe sithi basalungisa umnotho welizwe bawulungisa njani because yibo abawubulalayo njalo yibo abangavumi ukuthi balama sanctions abalungise izinto or else bechiye bephume usale kuphela kungalamuntu into engabangcono lapho ngoba indaba yabo kayikho ukuthi bethi basalungisa into abayibulalayo bona so bathi bebekezelele njani amadokotela manje a striker so mele bebotshiswe ipetrol yakhuphukisa ku $15 imali zabantu azikhuphuki makukhuphuka izinto kukhuphuka yonke into but bona bakhona lokho be umnango gqoke beboda kuphela afuthi angaze mbone umuntu oso yathi waroba ama election lelo lochiwenga wakhe khona manje sebe busy sebesehluleka ukuthi belungise ilizwe hayi lokho kunzima lokho kona vele umnotho wangkhona ukuthi wawafa lo wawubula yibo angabe kuthiwa yi-MDC etisalungisa umnotho ngabe kuyazwakala bona yibo ababulala umnotho asoke bekhone ukubulala ukulungisa into abayibulala abaphume kuphela abaphunge lapho abaphume basidina la bantu
mina ngiyogogo khanye ebengicabanga ukuthi abakhokheli laba bathi bengagula baye kwamanye amazwe bengabamukeli khona le mazweni labo behlupheke eZimbabwe lapha baswele ukuthi baza kwelatshwa ngobani njengobana bengafuni ukubhadala amadokotela
salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 igama ngumurabson mwale ngilapha eRandfontein West Rand eJohannesburg bengisacela ukubuza ukuthi kanti le mali entsha ukuthi izongena kule nyanga ezayo kaNovemba izoba yimali iphi yiyo le yamabhondi ebivele isebenza noma kusokuzongena imali entsha kodwa iZimbabwe yehluleka bakithi isihlekisa ngamazwe kuba khona manje izinto zikhuphuka njalo nje wonke amalanga mihla lamalanga ziyakhupha abantu bathwele nzima bahluleka ukubhadala labo dokotela ayi angazi ukuthi kungena imali enjani ngoba onolwazi ngizacela ukuthi kuna mayechiye umlayezo wakhe engazisi ukuthi imali yohlobo olunjani le engenayo ma ulokhe kungena imali engalavalo engelasisinto engalingani lesi sindo semali kwamanye amazwe kutho ukuthi kuzoba lukhuni ngiyabonga
Salibonani basakazi be-Studio 7 ngokwamumbono bengifisa ukuthi ngabe ezinye inhlanganiso ziyangenela naso estrikini esenziwa ngamadokotela bonke abantu baseZimbabwe nje bavele batoyitoya bazama ukuthi kulungise umumo oselizweni ngoba akukhanya kuyiphambili ngoba kukhanya kuyaqina ukuba nzima kwempilo zabantu abantu bonke masingahlangana nje sijoyine siyenze into eyodwa amaqembu aphikisayo wonke ahlangana yenza into eyodwa ngoba hayi iZANU PF sesibonile sihlulekile akuhlangane vele abantu batoyitoye bonke konke emabhoda wonke umuntu atoyitoye vele kuvele kutshintshwe le government ngoba asiyiboni lapho eyakhona ukutshontsha kwayo ama-elections kwakungasizi ngoba babetshontsha ama-elections befuna ukuthi bona bazidlele imali yelizwe namanje kuyaqhubekela phambili kuyabonakala wonke umuntu okhangeleyo uyabona ukuthi ayikwenziwani kudliwa imali zelizwe kuphela ayikho into eyenziwayo alukho uncedo balisiza ngalo abantu iZANU PF kumele ikhitshwe embusweni
njani ninjani ngukotshuma emakhorokhoro nami nje ngikhuluma ngilapha njengomuntu nje ohlala ekhaya la kungekho khona imali yaseZimbabwe esebenzayo kodwa nathi sinje sithi ayangaphandle imali nayo iyasihlupha ngoba mawuthenga ngayo ayila change uzafanele uchitshenje uthenge iziphelele la usebenzise imali yonyizwe navaza kwesimsikhathi akho right ngono ukusebenzisa imali ayikube nechange ngoba bakutshela ukuthi i-R1 ayisebenzi i-50 cents ayisebenzi kanti ezweni layo iyasebenza maye bayithathelani bafunelani imali yangaphandle labakhala ngemali awuyazi ukuthi ngono usebenzisa yalapho ngoba izaba nechange i-change yehlupha uyabuya 200 rand noma 100 noma 50 whatever the change is dollars zakhona manje uzathi imali isebenza njani isebenza ngoba they will never get the change ngeke bakuchinje futhi
kumele yabona nje ukuthi umnanko wakho usidlalisela imali nango phela ubuya phesheya leyo kuta ube edinga lawo ma-investors kathi waye engakhulumi manje atshela abantu nasifuna ukuze umuntu utholeni ngoba vele isihloko sisitsho sithi udlalisa imali esibhedlela kulamithi amadokotela akhala ngamaholo amamisi akhala ngamaholo amaphoyisa sibale angithi ngababo ukuthi bona baholani kodwa la maphoyisa nawo cha abantu belambile la lamasosha wona la kathi badlani abayidla badla isamende bashaya abantu belambile still befana.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ugatsha olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano we-United Nations solucele eleTanzania ukuthi lingabuyiseli iziphepheli zeleBurundi elizweni lazo ngoba lokho kulakho ukufaka impilo yazo engozini enkulu. Umongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin uthakazelele usuku lwakhe lokuzalwa ngempelaviki ngokukhwela lokwehla izintaba ezinkulu kweleSiberia. UPutin ofikise iminyaka engamashumi ayisithupha lasikhombisa 67 izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademokrasi bayaqhubeka ngemizamo yokususa umongameli Donald Trump embusweni ngoba besithi wephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli weleUkraine kundaba zombusazwe weMelika. Kodwa uTrump uthi akulacala alidalayo. Uthi akwenzayo yikucela umongameli weUkraine ukuthi acubungule inkohlakalo athi yenziwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden lendodana yakhe kweleUkraine. Lanxa abebandla likaTrump lama-Republicans besimalaye, bakhona abanye kuleli bandla abamsolayo. Kambe haba kwamanye amazwe bona bathini ngokwenzakalayo eMelika lokhu? Sexhume incwadi ehlaziya ezombusazwe njalo isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Jamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani into yokuqakathekileyo esifanele thina njengabantu baseZimbabwe kumbe abase-Afrika siyibone kulesi senzakalo nesehlakalo esise-America. Yikho lokhu ukuthi loba umuntu engumkhokheli welizwe akekho ngaphezu komthetho nxa ephambanisile kumbe kucatshangelwa ukuthi phambanisile uyalethwa-ke emthethweni abuzwe kahle ukuthi kathi kuhamba kanjani bese kulungiswa lezo ndaba nxa yokuthi zikhona izijeziso zibekwe. Ngibone ngani mina khonokho yikho okuyisimanga esikhulu kakhulu esifisa ukuthi ngabe siya kuthola kusenzakala kuzwekazi le-Afrika ikakhulu leZimbabwe ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho wonke nje jikelele. Ngibone ngani nxa kuyikuthi kuzabe kukhona i-evidence yokuthi umthetho waqhanyulwa, ngibone ngani ama-Democrats ikakhulu endlini encane e-Congress bangayenelisa ukuthi bamthole elecala bese bethumela kundlu enkulu yabo le-Senate. Kungaselani khonokho ukuthi kuzaphumela njani isinto singafanele sikhangele nokuqakathekileyo ukuthi sithi thina kuyenzakala kwele-America ukuthi upresident angathonisisa.
Yena umongameli Trump laye uyalwa uyathuka nsuku zonke sebathukile abantu abaningi. Uthini ngalokhu ngendlela aziphatha ngayo?
Ngibona ngani mina kuzima kakhulu ukuthi sazi ukuthi kathi kungani khanye ngani umongameli weAmerica uyalwisa kangaka emhlawumbe ucabanga ukuthi labo abakhangeli izenzo zakhe bayamlisa nje kungelacala elikhulu angabe lenzile. Kodwa engingakutsho ukuthi okuthokozayo ukuthi kungasenani ukuthi angenzani kumba ngakhulume sithini kubo Twitter umsebenzi wokuthi olunye uhlangothi lukahulumende lukhangele izenzo zika president ukhanya uzaqhubekela siya phambili khonoko kwenza siziqhenye ngezwe leAmerica
njengabantu abase Zimbabwe abase Africa la bakwamanye amazwe lithini kahle kahle ncali bona yonke inyakanyaka le enzakalayo eAmerica.
Sibona ngani nyakanyaka le itshengisa ukuthi uhlelo lokuthi kube lozibuse luzima kakhulu emazweni amaningi kakhulu njalo luletha ukuthi kube lokungazwanani kumbe sithi kube lokukhuluma ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa kubuye kuthokozisa ukuthi kwele America khonokho kuyakwanisa ukuthi kwenzakale inhlangothi ezijiyeneyo zikahulumende zenza umsebenzi wazo kungabi nandaba ukuthi upresident ngubani njalo yena uyakuthanda lokho yini kumbe akuthandi. Kusegcekeni ke ukuthi upresident Trump akakuthanda okwenzakalayo kodwa umthetho uqhubekela phambili uhlelwa ngendlela eqondileyo.
Udokotela Nkululeko Sibanda ohlaziya ezombusazwe njalo uyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Pela ehamba la Mabruna Peg Challengers ingoma esihlaphone kudlalate labo elitsha besiqibela ke izindaba zekuseni kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umthetho ndaba weLabor Court uzathetha udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela namuhla ujo lokuthi kusemthethweni na. Ibandla leMDC lithi nxa umongameli Mnangagwa ezimisele ukulungisisa umnotho kumele akhulumisane lomholi walo umnumzana Nelson Chamisa. kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-fast 7 na mina lani asibeni sonke akusasa ekuseni ngo-fast 6 abavama ukusibukela ku-Facebook siyaxolisa lamhlanje umtshina wethu ubungabambi kuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo kololokwana wamatukanduna.